Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibongeke uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-26 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende icala lokungabambi ngamandla ohulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho.
We've got absolutely no confidence in MPs, our opposition, whether ngawe Triple C, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto abangayenza.
Izanu sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luza kuba intengo yenhlanyelo lemvundiso.
Ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine no-Russia, intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu.
Ibandla lesisi lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba elizweni.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe kuchapa, kutshengisa njalo ukuthi umthetho awusalungiswe ephalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho. Sokuleminyaka eminingi uhulumende esithi uzaguqula imithetho yezokhetho egoqela ukuphiwa amathuba alingeneyo emsakazweni kahulumende, ukukhetha inhlanganiso entsha ezakwenza umsebenzi oyenziwa yi-ZEC ingasekeli hlangothi, ukuphiwa imvumo yokuvota kwabaphandle kwelizwe besemazweni asebehlala kuwo leminye imithetho eminingi-ningi, kodwa akula osokwenziwe. Sibuze umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuthi ulubona njani lolu daba.
We've got absolutely no confidence in MPs, our opposition, whether ngawe Triple C, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto abangayenza. Yona nje Triple C akula nto engayenza ngoba bona ngokwabo abala constitution, abala ma structures, abala elected leadership. So bengakwanisa njani ukupusha through ama reforms? They are not organized. So tina, with or without reforms, the EFF is going to participate in these elections.
Lizancintisa yini izigaba zonke zelizwe, njalo lozancintisa ukuba ngumongameli kukhona yini kubandla lenu?
Umongameli we-EFF ngu-Innocent Ndibali. U-Innocent Ndibali uza contesta as the presidential candidate we-EFF ngoba ngo-2021 khonapho sahamba ku-Congress yetu okuthiwa i-NPA, and this NPA was in Kai, and I was elected and opposed. So I'm the presidential candidate with EFF Zimbabwe.
Hello, ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izanu sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luzakuba yintengo yenhlanyelo lemvundiso. Lezi ngcwethi ziyaxwayisa abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokuphendula amasimu, ukufaka umquba kanye lokuthambisa inkomo abazalima ngazo nxa kulesidingo salokho ukwenzela ukuthi izulu libathole bezilungiselele. Umnumzana Mandla Nkomo oyingcwethi kwezokulima uthi lanxa abacubungula ezomkhathi besithi izulu liza kuna ngesilinganiso esisuthisekayo, okudanisayo ukuthi intengo yomquba ingakhuphuka kakhulu ngenxa yempi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Asizweni echasisa ukunengi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngangisizwa izolo zikhona indawo ezithole ezimatches 12 millimeters awezulu. Ngamanye amagama singathi hayi liyaseula, kodwa likaseulisisi ukuthi abantu sebengabophi inkabi. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi, laso isikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazasebenzisa lonyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe mbe bezidonsisa izileyi njalo njalo, ikakhulu emakhaya, ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lonyaka. Sisuka ke emasimini wona ngokwawo, kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo lomvundiso kumbe fertilizer, lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhube enkomo, kulungiswa izikeyi lakho konke. Kodwa abalimi benanzelela ukuthi lonyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu, ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho lingizwa ngixwayiso ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi othi beqakathekise ukuthi bangenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo, iningi labantu kakhulu abalenkomo, sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngike ngicizelele lokhu kubalimi ukuthi ngabe sitsho abakwaziyo, bathi the last two or so months yenkomo emithiyo isikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emadlelweni ukudla sokungani sokwehlile, so kufanele ukuthi ungumlimo nanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani. Aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasoze be lohlupho naso kuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka, kuqakathekile ukuthi watholele kumbe uwenzele lokho esithi ngesiNgisi i-production leak ezazincedisa ukuthi inkomo zingawi kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi laleze bezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa. Lakho-ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini izicuba. So ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana labombuzi lezimvu, lazo-ke ezinye bezilokhu zizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane esesondele ukuthi siwaphuhlise, sinanzelele ukuthi aqinile azokwenelisa ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhathini sezulu. Ngamafitshane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela simini, isikhathi sokuthenga inhlanyelo, isikhathi somvundiso, lokulungisa amasimu ngokufaka esingathi ngumquba. Ngiyabonga.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba eZimbabwe. Ngomnyaka ka-2004, owayengumkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Morgan Tsvangirai, wamelwa ligqwetha lakwele-South Africa, umnumzana George Bizos. Kodwa ngomnyaka ka-2018 umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa wazama ukudinga ukumelwa ngamagqwetha akwele South Africa kodwa umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wala kutsho intatheli zindaba ze-263 chat. Kunsukwana isanda kwedlula kube lembiko yokuthi kule mizamo yokuletha igqwetha leMelika umnumzana Robert Amsterdam ukuthi azomela amalunga ebandla le-CCC abalisa awedalele parliamente umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Moyo kodwa kwehlula. Ekhuluma emhlanganweni wezemithetho ngeviki edluleyo uZiyambi uthe kasoze avumele amagqwetha avela kwamanye amazwe ukuthi azosebenza eZimbabwe ngoba ilizwe livele lilamagqwetha aweneleyo njalo akhaliphileyo okokuthi akudingakali avela kwamanye amazwe. Kodwa uAmsterdam uthi ukwalelwa kwakhe kutshengisa sobala ukungalandeli umthetho kukahulumende weZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirowodza.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe buchapha, kutshengisa njalo ukuthi umthetho usalungiswa ephalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu-PF nxa befuna ukuhluthuna amandla njengalokho vele asebekulungiselela khona. Lokhu ngikutsho ngoba kulilungelo lomuntu wonke owalapha eZimbabwe umbe libandla umbe nomuntu ukuthi abe lamagqwetha avela ngaphandle kwelizwe. Khonokho kuvala kuhle utshengisa ukuthi into engafunakaliyo ngamehlo avela ngaphandle, amehlo azabona ubuqili bonke obuyabe busenzakala. Into esivalwa la singakhangela ukhetho lwenzakele ngo-2018 siphinde sikhangele imbali esiphuma eMalawi High Court. IMalawi High Court ikhulume ngesiNgisi yathi yona the Zimbabwean Supreme Court judgment, Concord judgment on the 2018 elections will not be used as precedent. Kusitsho ukuthi nxa bona behlala phansi becubungula lezo zindaba zabo khona ngale kabasoke basebenzise isinqumo kumbe ingxenye yesinqumo esaphuma eZimbabwe ukuqatheka kokuvikela udlakela ukuthi lungabi khona. Njalo babona ukuthi kulezi zinto eziningi eziyabe zifunakala emthethweni ukuthi size zibe khona ukwenzela ukuthi amanyamazwe yamukele leso sinqumo. Uzananzela futhi ukuthi kwaba le ndaba eyama-V11 eyayivele ikhulunywa ngomthetho osukhulunywa ngamanye amagqwetha angaphandle. Bathi bona nxa ubufakazi buphethwe nguhulumende kumele uhulumende abuveze lobo bufakazi. Umthetho weZimbabwe uthi ukuthi election material igcinwa yiZEC, kwakumele yona iZEC ibe yiyo enika ubufakazi kugqwetha elibizwa uThabani Mpofu, igqwetha lalimele umnumzana uNelson Chamisa. So lokho esesikubona bekwenza ukuvala amagqwetha angaphandle yikuzama ukuthi ubuqili babo bungabonakali, ukuthi nxa sekulesinqumo kuyokuthiwa hayi isinqumo seZimbabwe sivele kumthethwandaba, thina sivele sibone ukuthi abantu nxa bethonisiswa izindaba zabo kungaba lo mantshi oma ngeqiniso umantshi lo usekhitshwa emsebenzini. Lokhu sesikubona endabeni ezabe ziqondane labantu abasekela ibandla le-CCC ngakhayela umnumzana uJob Sikhala labanye abenyathime bonke bengu-16 sekungabantu asebebotshwe amalanga amaningi. Lowana uMoblessing owabulawayo indaba yakhe ayisacubungulwa, vele siyakhohlakala. Into esikhona abasengayo laba abantu bezanu-PF yikuzwisa uJob Sikhala lemuli yakhe lalaba ababe abahlala enyathime ubuhlungu ukwenzela ukuthi indaba yenaleyo ukubulawa kwaMoblessing ingazwakali.
Alo-ke umnumzana Swithani Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet ele Zim Live lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usesule uhambo lwakhe lokuya kwele Cuba esithi ngoba umkhathi kawuvumi. Kodwa inzwabethi zibiwa zitshele iphephandaba leli ukuthi isizathu esiyiso ngesokuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukwakhiwa kwesibhedlela seLupane Provincial Hospital sekusibanga esikude. Leli phephandaba lithi isibhedlela lesi sizaqiqetsha abadokotela ukuthi bafundele umsebenzi njalo baye ezibhedlela ezithiyeneyo zelizwe. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanbonani, Sanbonani Studio 7, yebo hayi, ngiyaziphilela Studio 7, ngingu-Louis Kutuza, akuna nto embi, konke kulungile, okukhona nje ukuthi yikho lokubuya luya lubakithi obusehlulayo, bangibheka nje vele didekile emakhanda, ngoba abanye abantu bathi bona hayi, buso kawuye ebantwaneni, abanye bathi no, buso ufanele ukuthi kubonakale ukuthi uhanja njalo kuqunywe, kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso ufanele uthole ngomuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela izimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhrupu. We can just try ukhulume ngalaba, sikhulume ngalaba, sikhulume ngalaba ukuthi ubani. So into engikhangelea ngayo yikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini, kodwa mina ngithi cela ukuthi uNkulunkulu esikhangele asibusise sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesitribal izinto, sesile tribal izinto too much, okwedlula ukuthi amazwe amaningi aseconfused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu mama ukhangele ethi izani ukuthi lishona, umuntu maye imthokazi hayi vele imthokazi yiyo lethi bangamandebele uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane ngabe bese siyaqeda lapho siqhuma ilizwe. Hayi bantu, ayisondlela kubusa le, ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani umusa enkosi uJesu kuhlale kulungile. Siyabonga, bye-bye.
Ado ngicela yami ibalwe la emoyeni basakazi bami abahle, ha ngicela yami ibalwe kulezi nsuku sengiya thumele kayibalwa. Ngilisoli ngiyakwathi liyandelwa njalo senza kube kude kakhulu. Hayi ngifuna ukufaka nje umbiko omncane, ngicela abantu abananzelele ukuthi vele isikhathi esesikiso siyingozi sibi. Kabayekele kube bekhuluma nangamabizo, beyekele kube bethukana, kabakhulume nje bebekekile ngoba sisesigabeni esibi, sebantwini abayizigebenga, abantu bezanu ngamazigebenga, zigebenga. Abanye bazawuke becatha bengananzeleli besenziwa lokhu lokhu, izanu ibambe ngamazinyo into zonke asayimela ule njengaliyezwa Joseph Jumo Belief Gawule omalaki inkomo ukuthi bayikhomenta njani izanu, bathi izanu number one uhulumende wezanu PF okamnangakho wenza izimangaliso ubuhle emhlabeni ngoba bona bayazuza izimali. Omalaki inkomo bayazuza amaplazi inkalakatha khona le yiwo abafelayo asebefuna ukuthi sisapote wona. Kangime lapha ngabe imuti, awu ngicela kibalwe bantu, cela kibalwe phambili ngokuvotela iTCCC bantu, phambili uvote iTCCC, ngisupport iTCCC mina. Amen.
Livuka njani kustudio 7? Hayi thina siyavuka, siyabonga abasibalela izindaba ezinhle, abasitshela ngendaba ezimnandi kustudio 7, zingancindezeli imuntu, zingakhethi uhlangothi. Bengicela ukubingelela abasibalela izindaba, ngithi linjani lonke. Ngibe sengibingelela umama wami unamemorial upane shabula lapana ngithi kunjani ntombi yakonyathi. Hayi thina siziphilele, ndingelele umazisa esenta laphana, ngithi kunjani mdala wami mazisa. Hayi siyaphila, ndingelele abasetsholotsho bonke abakumathudula, bonke abakumazisa, ngithi linjani lonke lo okhulumayo ngumzini. Hayi Dube wakumathudula kwele tsholotsho ngikhuluma, ngisemawuni kwele Kutswana, ngithi asihambeni siyevuka.
vota, samele siye vota abantu benkosi, samele siye vota sefaka kwapana lapho sikwazi khona sike sithi kwapaya ti. Ngiyabonga.
Amachono Studio 7, amachono. Right, nasirayit, nasirayit. Umnangagwa akula lutho esalubonayo owalwenzayo since engena embusweni. Lezi ndaba zabo gawule lezi ukuthi ugawule webe sithi uhulumende uyenza into eright, uyenza into eright engaboni labantu. Ah, that is siyamangala. Kanti yena vele ugawule ngowesindebeleni kumbe ngumNigerian. Ah, gana phela thina vele asikwazi iqiniso ukuthi vele yena ukuthatha ngapi kunoku ekukhulumayo ongaboni labantu abase Zimbabwe. Studio 7 lisifikisele umbiko lo undoda lo ugawule ukuthi ah lo aso amathebelelenti lo asila umuntu wesindebele onjengalo uthi.
Eh siyabonga Studio 7 njani. Hayi cela nabasibe bazokhayela ngezikolo beqale hey uDuvili primary school ama teacher afundise abantwana abatshona bedlala ama teacher kona kuya ngo 10 esikolo. Hayi inxa ikhuluma ngisezwa sibili indaba lezokuthi ama laba bekhobaza bayezokhayela into zezikolo. Hayi ababuye sibili uDuvili primary school. Hayi abantwana sithwele nzima siyabhatala ischool fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu Studio 7 cani sincede sibile bona abakhayela ngeso sikolo bebeduvili bezokhangela amatitsha abona abatitsha amatitsha atshona engekho esedorobheni etshiya abantwana bevodwa. Hayi siyabonga sibile uhlelo lwezinxa zingenzakala sithwele nzima uduvili primary school.
Amatshono Studio 7 lapha ngifuna ukukhuluma noChris Gande nxa ekhuluma ngabogawule uthi zingcitshi zombusazwe bacungula ezombusazwe othandeko sindi zingcitshi bacungula ezombusazwe uJoseph Chuma.
Salibonani, salibonani lonke kuStudio 7 bantu bakithi abahle ngalibingelela lonke. Hayi inkulumo siyazizwa mpela but eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa loba kungaba kuzanu loba kungaba kuCCC. Amadoda la ayimpumalanga ayihluleka isiphiwo awasiphiwanga so anikeze omunye umhlobo uphathe loba kungaba kuzani loba kungaba kuzani but nxakuyena lwana umhlobo akuyafana akula muntu ongatshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona ngoba amashona kubusa umgali same kubusa umnangagwa same chamisa same because uzalwa abantu ade bekuzani kuba kula different akula different ngitsho laba abantu lizokhuluma kabi ngozaphu likhulume kabi ngomqondisi. Ayi nangazi bantu bezimbabwe ukuthi amandebele kumbe vele ngabantu abanjani. Hayi kula muntu ongali understand umuntu ongakhuluma kufana lokukhuluma kabi ngengane yakho ingcomo yakomakhelwane kwake kwenzakala khona kutele kuyimbeti mahlane. Amapholisa even kusinida ayetshaya abantu amapholisa acontrolwa igovernment lephetheyo. Hayi ukuthi amapholisa uzokwenzani ethwinyiwe uzokwenzani utshona umgceki umgceki ukuthi ugqoke ijambo etshekileyo kufana lokuzihlekisa ngezwe lakho even nakhona e-South Africa amapholisa lakho nampoduduli abenzani nampozama zama manje basibulalele umfana bona abafana ukuthi avavule abangu-6 endaweni zakubolo kuzenda menhleni anjabo. So i-government yabiphethe kwaleso sikhathi enika that people amandla ukuthi basebenzise kanye hayi bona ya hayi ngiyabonga lami.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethwele isithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo emide ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki. Siyacela, siyabonga njalo.
Bazaku, I'm
Siyabonga ingoma ethi yona Studio 7 ehlatshelwa ngumoyo weZimbabwe ohlabela eSouth Africa esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaye ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.